Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 kuMfumfu 2021 mu Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Kule viki sesibonile ukuthi sisiyaphambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani.
Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngo-2023.
Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority, ngeyokuthi bakhiphe izani.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela nhlawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Wathi bafika phose ikhulu 92 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo siwabulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye elizweni 4648 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi kulabedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 132,000 asebehlolwe kusukela ngaleso sikhathi batholakala belegciwane le-COVID-19. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezilikhulu lamajumi amabili 125,000. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezilikhulu lamajumi amabili 125,000. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula kancane izigidi ezintathu 3.2 million. Kuthi asebehlatshwe esibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Abantu abaningi eZimbabwe sebewazi umkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe u-Ezra Chisaspanda eqoqa lamanye amadoda amane eBhinga.
Corona ina zange ibe khona
ngayo ngayo la.
Akula muntu ofa ngayo.
Hayi,
lokugula zange lizwe.
Asezwa nje ukugula esibhedlela khona ukuthi abanye bakhona
abantu. Esibhedlela seBhinga.
Hayi, Kariyama.
Oh, Kariyama. Kodwa zange likubone nje.
Hayi.
Vele logo tu ama mask hai. Le faka na mapolis ya kupe.
Ama mask ita sifaka.
Kya faka kwa ya gari iti gachisa.
Gachisa. Kote la utelpa. Sela tlachwa. La tlachwa injekse liya. I vaccine. Ok. Amna njaba tonga le miti pela lo gara kubrara.
Ngatwa yo wa zinga ya vita. Oki ya anti ngatwa tobe la mula. Ngatwa tobe la mula.
Ekuqala
labantu eBhinga uhlelo zibabo today asiphoqeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi le VOA Ndebele. Ibandla leMDC Alliance lithi eleZANU-PF liqhubekela phambili libavimba emaswingo lapho bafisa ukwenza khona imihlangano lozulu. Lithi kulabatsha abambalwa abathunjwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba bakubandla leZANU-PF abencediswa ngabanye abadlelana lohulumende. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba.
Lokhu kwenzakale ngesikhathi lumemetheka udlakela emasingo lapho umkhokeli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ebhodabhoda kulesi sabelo ekhuluma lozulu. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yokuxhumana ye-Twitter othi uthunjwe abanye babo egudu abatshaywe ngabacathengelwa ukuba ngabalandeli be-ZANU-PF lapho uChamisa akade lomhlangano lezakhamizini. Isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi akunambiko oveza ukuba kuthunjwe u-Arnold Batirayi lo-Admire Mfamba egudu. Kusanda kwenzakala phose okufanayo eNamwana Gold Point leBikita lapho uChamisa avinje khona ngabasekeli bebandla elibusayo. Omele ibandla leZANU-PF umnumzana Patrick Shinamasa uvumile emhlanganweni ekhuluma lentatheli izindaba ukuba abasekeli bebandla elibusayo bavimbe uChamisa ukuba akhulume labo ngenxa yokuba ibandla leMDC Alliance bathi lalethela eZimbabwe izijezo zenotho. Ekhuluma ngesehlakalo esenzakele namhlanje umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe ibandla leZANU-PF liyesaba uChamisa ngoba uthandwa ngabantu.
We, the MDC Alliance and the Progressive World and Civic Society, we unreservedly.
Njenge MDC Alliance siyasola okwenziwe yiZANU-PF labantu bayo babhidliza isekelo ngokuqhubeka besenza udlakela esabelweni seMashingo.
Pertinent issues with the community.
Umafa uthi ibandla leZANU-PF kalisoze liphumelele kulokhu ngoba uZulu weZimbabwe uyamethemba uChamisa njalo nguye yedwa ozalungisa ukuhlupha abantu.
We are not surprised by this naked violation of the constitution.
Akusimangalisi lokhu abakwenzayo ngoba vele ngumkhuba weZANU-PF. Singakhumbula bake bazama ukubulala ubaba uNkomo ukukhethwa luka-1980 khonale eMashingo.
Dr. Joshua Nkomo.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo umsekeli wehlangothi lwabatsha olubona ngomsebenzi kubandla leZANU-PF uthi akunadlakela eZimbabwe.
Hayi vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele Zimbabwe kulobudlwangudlwangu.
Engcwethi kwezombusazwe uNkosazana Patience Sibanda okunhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe seliphakathi kwesikhathi esinzima ngoba sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Already kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani. iZANU-PF siyibona ngodlame.
Loba ebhekane nodlakela uChamisa uqhubekela phambili ngemihlangano yakhe eMashingo lapho axoxa khona labantu ngokumele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Ngimele iT27 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abalandela ezombusazwe bathi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 nxa efuna ukuthi kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bathi amabandla aphikisayo amaningi angeke asuse eleZANU-PF embusweni ewodwa, ngakho-ke kuqakathekile ukuba asebenze ndawonye. EMathibeleland kulenhlanganiso ebunjwayo ebizwa ngokuthi yi-Freedom Alliance efisa ukuba amabandla aphikisayo amanyane. Omunye wabamele inhlanganiso le umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi inhlanganiso le ihlose ukumanyanisa amabandla aphikisayo abehlanganiso ezizimeleyo labanye ukwenzela ukuba badonse ndawonye ngesikhathi sokhetho.
UZulu wakithi ke wavumelana mhlaka 9 kusiya kumhlaka 14 emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthiwa yi-Phutheho Convention ukuthi asihlanganeni sonke. Lubumbano lungajwayelekanga ngoba lubumbano oluthi oluhlonipha umuntu olulethwa ngabantu. Ukuthi ke ayisiso sikhathi sokuthi kuza kwenziwa ama political parties amatsha, yikuthi wona lawa khona kawamanyane lezinye inhlanganiso loZulu kwenziwe into eyodwa. So leke ukuthi isi yinkalakatha yomnakano wokuthi okuhlanganisa wonke umuntu wakithi.
Uthi okwamanje kukhanya amabandla aphikisayo efuna ukungena ezimele kukhetho oluzayo okungenza ukuba kube nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF.
Amabandla akhona okwalesi sikhathi awatshengisi elomvamvithi lomdlandla wokuthi angakhulula abantu bakithi. Njengoba kuyiwa ku-election ukhetho oluzayo bachithekene bale abanye bayakhamana bayadonsana babathelana inhlabathi emlonyeni okutshengisa ukuthi vele kayikho into angayenza lawo mabandla ngaphandle kokuthi ke abambane uZulu wakithi ke sithenxa sixoxa wakhalela ukuthi ufuna ubambano kuphela kukho okunye akufuna ukuthi makulomanyano kulobumbano yikho uZulu ke akufunayo khonoko
unkosazana nokuthula adonsi olandela ezombangazwe ezimele uthi kumele amanyane amabandla aphikisayo ukuze kususwe elezi ZANU-PF embusweni
kuright ukuthi ama-political parties ahlangane ama-political parties angahlangana bayenze i-gentlemen's agreement ukuthi babe la terms and conditions into ababeyifuna the first priority ngeyokuthi bakhiphe izano then from there base bekwazi ukuthi izano nxa isiphumile sebehamba ngendlela ade bevele bebuyele amaphathi nabo ngendlela ade kungaka structures angkhona so is the only I think is yinto eright ukuthi sibili bayenze although i-MDC phela mbonane siwine about 5 times ama elections noma nje bengakazi banika ichance so because of that ama numbers lawana ama elections lawana they can be manipulated nxa ukuthi ama votes akhona echiyana kancane so at least nxa ukuthi ama party wonke angahlangana abese siba against iZANU-PF kwenza ukuthi ama numbers angkhona abengasakwanise ukuthi arigwe vele babengasakwanise ukuthi bawarike so into eyenza ukuthi khona at least ngakuthi ama parties ahlangana njalo inkokheli zama parties wonke bangahlangana bona ngokwabo ngobuningi babo umuntu lo muntu le strength yakhe so bengahlanganisa konke ama ideas abalawo bawafake phansi babe yimbumba for instance iMDC ingahlangana lemthwakazi imthwakazi izatshela iMDC ukuthi kumele ukuthi emathebhelelendi ime njani
kuningi okufiswa ngabantu eZimbabwe kodwa kukhanya engani amabandla aphikisayo afuna ukuzenzela santando ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023 inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council iqhuba uhlelo lokuhlola uZulu imvukuzane yebele kule viki kungelanhlawulo kusenjalo i-council yakobulawayo yemukela izipho zendawo zokuhlahlela izibi ezamabhini ubathabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo
iZimbabwe National Family Planning Council iqale umkhankaso wokuhlola imvukuzane yevele ngomvulo ikhangelelwe ukuba izaphetha uhlelo lolu kusasa kobulawayo esibhedlela sempilo kanye laphakathi kwedolobho eLister Clinic umkhankaso lo wenziwa kungelanhlawulo inhlanganiso le ithi iyahlola kuphela hathi ukwelapha abantu nxa umuntu engatholakala elemvukuzane uphiwa incwadi elempumela yalokhu okumele ayinikeze izibhedlela ezelaphayo kumbe kunhlanganiso eziphathisa uZulu ekwamukeleni isimo sakhe. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa ngokujulileyo ngalokhu.
Silomkhankaso omkhulu kimhlaka 11 kusiya ku 15 lapho siyabe sihlola khona lokufundisa ngomkhuhlane nalo cancer of the breast kungelambadalo kube kathi ngokufanayo sixwayisa nge cancer of the cervix the cancer of the prostate. Silezinye inhlelo ezabe sizinikeza mahala isana press injection e family planning amaphilisi awe secure anathwa ngomama abamunyisayo iloop liyabe lokuthola mahala lemfundiso nje yonke lemibuzo elilayo wozanini sizo qayisana sindawonye
ugwafa uthi inhlelo zabo lezi kazibangeli imvukuzane ngakho ke uZulu kakhululeke azisebenzise
siyakwazi kubana kunzima ukuthi abantu bamukele ukuthi balomkhuhlane wonayo yikho umkhuhlane umemetheka abantu bethatha isikhathi eside bengahlolwanga abantu kabahlolwe masinya so thina njengeZimbabwe National Family Planning Council we do ama examinations singahlola sesuku refer kuma organizations esebenza lawo abaza kusupporta
unkosikazi Ruth Zulu umhlali wakobula wayo ohlolwe kungelanhlawulo empilo hospital ujabule kakhulu esizwa ngohlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo
iZimbabwe National Family Planning Council isisize kakhulu senelisile sonke esingelamali ukuthi siyesizakala sihlolwe
isihloko salonyaka sokunanza inyanga ye breast cancer month city buddy up to beat breast cancer kusenjalo iCouncil yakobulawayo Namhla yamukele amagabha okulahlela izibi amabhimu. Unkosikazi Sibusiso Chuma obekhulumela iClean Box uthi inkampani yabo igxile kakhulu ngezokuhlanzeka, ngakho ke bakubone kufanele ukuthi bancedisane le City Council.
Sibone kumqoka ukuthi siphathelisane le Bulawayo City Council ukuze sincedisane endabeni zokugcina iBulawayo yethu ihlanzekile.
Umnumzana Mlandu Ncube ongumsekeli kaSodolobho uthi abantu kumele bancedisane le council ukwenzela ukuthi bagcine idolobho lihlanzekile.
Sithanda ukubonga abe Clean Box Zimbabwe ngokusipha amabhini okubana silahlele izibi, njalo siyathemba izakhamizi zizasebenzisa indlela ephakemeyo. Sikhuthaza abaningi bonke abenza imisebenzi njengabe-clean box ukuthi kabasincedise njengedolobho, njalo sikhuthaza izakhamizi zethu ukuthi zithenge ama-product e-clean box.
Inhlanganiso ye-Clean Box isebenza ngezokuhlanzeka njalo isenza imithi yokuhlanza ezindlini kanye lemahofisini.
Ele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Life Talk namhlanje uhlelo lwabesifazana asiyiduzeni bomama. Sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 nokunye okubhekane labomama. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Uhuru Kenyatta ukwele Melika lapho akhulumisana khona nomongameli Joseph Biden ngobudlelwano belizwe leKenya leMelika. Isikhulumeli sikaBiden sitshele intatheli zindaba eWhite House ukuthi uKenyatta uzaxoxisana nalo Biden ngezombusazwe lokunye. ITaliban ithi ilizwe leChina lifisa ukuvula amabhizimusi amaningi kulelo lizwe abiza amabhiliyoni ambalwa amadola. Ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uZabilo Mujahid uthi eleChina lithi liza kwenza lokhu nxa kungeladlakela kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. URia William Nyuyata odabuka kwele South Sudan olwela ilungelo loluntu ngomunye wabathole isicoco esilohlonzi lonyaka ese-Amnesty International USA esiphiwa abalwela ilungelo loluntu. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi uyayuda usebenza kunhlanganiso ye-Crowned Women South Sudan. Imota yosaphethe isikhundla somqoqi wenhlelo zebandla le-MDC Alliance kuhlangothi lwabatsha umnumzana Lovejoy Chidengu ibikwa ijaywe yagqekezwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kogudu esigabeni seMaswingo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu kulandela ukutshaywa kwezimota ezikhapha umkhokeli we-MDC Alliance kulesi sigaba. Udlakela lolu solutshiye abantu bezibuza ukuba kusiya kufika ukhetho ngomnyaka ka-2023 kuza kuba kunjani. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Joyce Ngwenya endawonye lolandela ezombusazwe umnumzana Cassius Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Hayi kuzoba nzima baba kutsho ukuthi kulolu khetho lwelo ngoba makathi sisasalele nearly 2 years ukuthi siye kuma elections sokuqala ukuba no-violence enjengale kutsho ukuthi siyafaule sesikhathilesana kuzabe sokukubi kakhulu ngoba amabandla atshengisa ukuthi akasimiselanga ukuba le-tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile. So amabandla afuna umsebenzi wabo udlwangudlwabo kakhulu ibandla elibusayo. Singazi le bandla eliphisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kathi-ke lalo eliphisayo alikho msulo ala kakhulu kwezinye indawo. So kuzoba nzima ukuthi mase kukhetho zolusondela zolusuba seduzane awunisebenza vota.
Ye mnumzana Ngwenya, wena ubona njani ungasikhangele sokwenzakele?
Ya aphela kwakachesi nje angizwa abaningi besithi khona umkhankaso singasiqalisi, kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu be-Israel ziyokuhlupheka okuningi kakhulu. Abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-MDC laba lezi mali zakhona akula ibandla elibusayo kuyaxatshanwa phakathi kwezanu umnotho welizwe kawumanga kuhle. So yikho ngibona ngathi okwakhathesi ngiye abantu bengakhuluma abakathi lokhu nje kuyathengisela nje ukuthi ye akwabi nokuqhuba kwengqondo mayelana nezozo i-violence zamudlwabo, kodwa asikhethi ukuthi kuzakwenzakala ngoba asikangeni.
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile, ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho?
Kungaba njalo baba, ngoba iqiniso ikho ukuthi ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela baye batholakala emaphandleni. So ma sebethola ibandla eliphikisayo, ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona, bona baba lokwethuka okukhulu. So ma besethuka bazorejectha ngokwenza ukudlwangudlwangu, bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifiki ebantwini balo, ngoba bayazi ukuthi ba-MDC ingafika emakhaya, abantu bemakhaya ma bengayithathi i-MDC bayivotele i-ZANU PF kuyabe kuphele ngayo, ngoba yona igcile emakhaya. So i-ZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisa indlela engayisiyo, and they are not convince abantu base udlame of which into embi kakhulu, kodwa kuyatshengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi MDC ikhampeni emakhaya.
Ye Mnumzana Ngwenya, ngibuye kuwe. Wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini? Thina sibone ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC Alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe. Ukubona njani wena ke?
Phela siyazi ukuthi singaze sinanzelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqondane lokhetho ozek, singaze sinanzelele i-public media i-ZBC, amakolotsha izinduna. Kungathi yena ukwethiwa kwe-ZANU PF kungaba kuyintsha ngenxa yokuthi bona vele bayabathetdown
Mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho oluzayo lungahamba njani, ikakhulu ngazikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye, amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo, kodwa lokhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukaChamisa analo ebantwini bakhe, ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu sisuka kukhetho oludlule luka-2018 ngendlela okwabhodlwa ngayo nakanje basathembele kuye. So lokho kwenzakalayo kuma-MDC angeke kuphambanise kakhulu i-MDC enkulu, i-MDC Alliance, but athi ibandla likaChamisa mako ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kutshontshela kwe-ZANU PF ilakho kunqoba.
Wena ke Mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe?
Kanti madoda sesikhohliweni vele i-ZANU PF ayivele ngayinqobe i-MDC. Siyakwazi khona lokho konke. Okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe i-ZEC uPriscilla Shigumba uyasale phansi labantu be-ZANU PF sebeqoqa khona ukuqila. Esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lo wakwafika eZambia watshelwa nje izindlela ezingasetshenziswa ukuthi bazilungisise, ngibona ngathi ngoba phela ngathi siyazi ukuthi ama-indoda ama-polling station bebebhayiza nje ama-police station abaningi bebengayikhona. So ama-numbers akhona ayebe emaningi, kuzahlupha ukuthi i-ZANU PF iqine, kodwa ukuqoba i-MDC Alliance kayinqobi ngoba inqobile, iyabe inqoba ngoba i-ZANU PF iyabe ilen hloni besesaba ukugqila.
Mnumzana Rejoice Ngwenya, incwadi ecubungula ezombusazwe bexoxa endawonye lolandela ezombusazwe, Mnumzana Cassius Mpofu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Lizaphathisa abohlobo lwe-Rohingya kwele Burma labaphandle kwalelo lizwe
ngemali edlula izigidi ezifika phose amakhulu amabili 180 million ukuphathisa udubo oluhlasele laba bantu kunye labantu ababaphathisayo abaselizweni elingumakhelwane eleBangladesh. Ekupheleni kukampandula, omela elemelika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wethule lamazwi osokusenza ukuba elemelika libe liphathise abeRohingya ngemali engamadola adlula ibhiliyoni elilodwa lengxenye $1.5 billion kusukela ngoNcwabakazi womnyaka ka-2017 ngemva kokuba abesiRohingya abafika phose isigidi 740,000 badinga ukuphephela edolobheni leCox Bazar eBangladesh kulandela umbhuqazwe lolunye udlame esigabeni seBema esithiwa Rakhine State. Lolu ncedo luzahlenga impilo zabantu, kutsho uAmbassador Thomas Greenfield. Luzaphathisa ngokokuhlala, ukudla, amanzi okunatha, ezempilakahle lokubaduduza emoyeni wabo, i-psychological support ngesilungu. Luzaphathisa abeRohingya laba ngokuzilungiselela kungozi zemvelo lomkhuhlane we-COVID-19. Luzaphathisa ngokutholisa imfundo lokuhlomisa abantu beRohingya abaseBangladesh ngolwazi lokuzisebenza. U-Ambassador Thomas Greenfield uncome uhulumende weleBangladesh loZulu othethe inyathelo elikhulu lokuphathisa abantu laba. Uncedo lweMelika luzaphathisa njalo abantu abafika phose ingxenye yesigidi 472,000 abakweleBangladesh. Kumbiko ophathelane lokwengezelelwa koncedo lolu, isikhulumeli sogatsha lwezenzakala ekhaya olweState Department, uMnumzana Ned Price, ugcizelele ukuqakatheka kokuzinikela kwamazwe wonke womhlaba ekuqedeni lolu daba. Laye uncome lohulumende wakweleBangladesh ngenhliziyo enhle yabaphathisa abantu laba. Kodwa uncedo olunye njalo luyadingakala, kutsho uPrice. Siyakhuthaza abanye abatshali ukuthi baphathise ngenye njalo imali abantu besigaba seRakhine neziphepheli zeRohingya. UMnumzana Price ukufake sobala ukuthi labo abahluthuna umbuso kweleBema ngombimbitho 2021 yibo abenza umbhuqazwe lobudlwangudlwangu kwabeRohingya leminye imihlobo labalenkolo ezehlukeneyo. Uhulumende webutho kumele acithwe, akhulule izibotshwa, abuyisele uhulumende wentando kaZulu njalo agcwalisise isivumelwano se-ASEAN's 5-point consensus, kutsho uPrice. Siyakhuthaza uhulumende wocuku ukuthi avumele ngokushesha ukuphiwa uncedo kulabo abaludingayo kunye lokuhanjiswa kwemithi ye-COVID-19.
Lo ngumbiko oyethulwe nguhulumende wakweleMelika. Singakehlukani isihlobo, wothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu koBulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela mhlawulo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngu-Gibbs Dube.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.